Utshintshile umongameli waleli lizwe, umongameli Donald Trump. Ukhanya sebele U-10, sengathi kasakhulumi ngokwempi. Ngemva kokuthi yena obevele sithi yena nxa bangavele bazama ukubuyisela uzahle athumele impi. Kodwa lanxa kungani ukukhuluma sokuphansi, ukwethusela. Kodwa okukhona ukuthi lokho ezithobelene. Iran kasikwazi ukuthi izakwenzani, kodwa impi kayika ungeza ukuthi sisukile.
Siyayibona njalo eminye imbiko ithi ele Iran mhlawumbe bekuyikho kodwa kuphela ukuhlasela ebelingakwenza. I-Iran yesaba yini ukwelwisana lele Melika?
Angingeke zake ngitsho ukuthi i-Iran yesaba, ngoba labana abantu kabesabe, ngoba bona bathi nxa besifa baya kumbe kusezulwini kumbe baya ngaphi ngokokholo lwabo. Angathi yabo. So okunye ukuthi yena lwana umuntu obulewe ilele lakithi iMelika, sebemenze waba ngumuntu omkhulu kakhulu, sebemphakamise kakhulu, ngoba kibo yikukufa okubusisiweyo. So ngisho ukuthi khona banenge la khona apha phakathi abazazinikela ukufa kuleli lizwe, abangalokholo lona leliyana olwenkabaze phakathi. Ya,
ubona ingani ngempela bakhona abazahlasela phakathi lapha ezitimeleni, endaweni zokudlela, emgwaqweni,
zonke izindawo lezo vele kuzolahla sibili, ngoba kukhona kuqalisayo. Zonke kungaba kungaphi, kungaba kuse kuma-cyber, kuma-internet, zonke izinto zizo. Ya, sokuvele impi yesikhathi eside le.
Isimzwile umongameli Donald Trump esithi ele Melika liza kwethulela ele Iran ezinye njalo izijeziso.
Kukhanya umongameli Trump izijeziso uphambile ngazo, ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ube Melika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini, kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu okwesikhathi eside sibili esingathi. Ya, ngoba sengisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa ukhuluma nge-Middle East, ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo. Ongangokuthi phela nxa leli lizwe liza thumela amasosha njengoba selithumele, ukuthi kuye kuba le mpi, impi yakhona iyabe ise-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenze udlakela khona ngale. Kanti la i-parliament ihle yavota ukuthi amavotho alapha asuswe khonake, amavotho eMelika ahle asuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana, kusela kuthandana lalaba balahle, ngoba labana abantu futhi ngama-brothers, ngabafowabo laba.